Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 Mabasa 2024 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubotha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathile ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market kumbe ngabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalalwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi abukiswa kwi-Culture Club endikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka owezimbabwe international trade fair uqala kusasa kobulawayo. Selithoniswa eNew York icala eletheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akubeba umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe emthethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale bele mitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamajumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo ukuthi kona kulabantu abavuka befake irate yabo bethina sisebenza irate ethize ukusuzibuza ukuthi irate naleyo bayithatha ngaphi kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi kona for sure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu. Abashiyananga lama-economic saboteurs sibili ngoba yiko kona kwabakwenzayo. Sizama ukuthi kona imali siyiqine, sizama ukuthi kona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasukuzibuze yena una right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes lento ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusukuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba nezinto uhulumende amele azikhangele for sure sizininingi ezigoqela ukuthi yena ungakuhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligeyine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeli swevini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-robbery yabo iqine bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile-oyili sile-gasi ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu izimali sithengisela kuphela abantu ngemali yethu e-Russia baba khona kwana yikho okwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho esikukhangeleleyo ubana uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani sebetshenziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho kusemthethweni
ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangaki balutshwani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha khole so lokhu akusebenzi ngabantu bekhulu
hayi abantu vele umuntu phela umthetho vele kumele ukusela unjani ubotshwe wenza uvela ngapha kumyenzeni umthetho kamlanga wephulo umthetho kumele ugcine ungumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga sisuyenze koloko sambeni kuma-bureau decisions senze koloko hashi ubana thina siqasha ukuyenza izinto zethu ezitredini and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangela even osiphathekini abana ababesendaweni yabobhotwana kumbe e-south africa bala e-park station abana nxa sifika even nxa utshinta kona ngale abatshinti bebulala irate yerand kumbe irate lepula babesenza into yokuthi vele kucitshe kuhambelane lasemabhenki kucitshe kuhambelane nakuma-bureau decisions yiyo indlela okumele ngabe basebenza njalo ngabe mhlawumbe people u-10 blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi sekona izingi ku-13.5 yena siyafika sisiku-21 uyabeyithethe ngabe efikeleleko
umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejala lephalamende ekubandla leZANU-P F njalo ungusomabhizimusi ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ukhuluma lapha ezimele
engibonayo ukuthi ithe isingenile izidla kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official lokho okwenze ama-authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market abathengisayo i-black market zig ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama-efforts okumaintaine i-exchange rate ikhonaphana baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo
yes
ngodaba lokuthengisa imali ye
singathi kuyanceda yini kunokuthi bebotshwe ngoba kungaze kubotshwe abantu namhla kambe kuyabobotshwa kuze kuthini kungamisa ukuthi lingagugudekini izigi lankolaleni
abnambona ngale ukubopha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market yinto yakuqala umele sinanzelele kungabe kungama-habits esasewajayele ukuthi vele singahola siya ku-black market kumbe kungabe kutshengisele ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-bureau decisions ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele kulapha nje kuma-bureau decisions bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umtshova abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga ifuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo
ye kodwa uhulumende wena nxa ungathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi kwenyathelela lapha
lemini kwenyathelela mna bonani ngamkhuthaza ukuhulumende ukuthi avuselele ama-bureau decisions kulesi khathi lapha kwakuwathiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuma-bureau decisions pho ke bengabisa uhlelo lokuhambelana nalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomtshova bafuna imali yokuthela ama-fuel pho ke bengayinika i-maximum ibe yi-$50 kuma-bureau decisions kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungela ama-bureau decisions ayenese ukuthi ngingenele ezigyami ngithole i-$50 yami lapha kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izikhi sibili yimali eyamukelekeyo endaweni ezitshiyeneyo ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele ezidi yakhe lama-forms akhe aye passport office afike e-bureau decisions kumbe ebhenki abatshengisa ukuthi lezi gi engaka ngifuna ukuyabhadalela ipassport yami ngicela linginikeze imali engaka eyanele ipassport kumbe imali lani-transfer straight to i-passport office lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hhayi izigi yamukeleka sibili one-willing seller willing buyer
wena suke wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona imenjani namhlanje
ngike ngayisebenzisa sibili ithole kubo-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 point something lana abakabili amasenti angikhona abaningi engiyisebenzisa khona laku-airtime ngike ngayisebenzisa sibili ngingayisebenzisa amavinkilini amancane ngithole i-rate kubo-14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market
umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ubexoxa ezimele le-studio 7 ekobulawayo Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa koBulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisi sihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa kwakuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoya utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana, sinikana amacebo ngokuthi ukuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, president of Kenya. Umbukiso wethu ne-Friday ngolwesihlanu.
Yes, ngathi ke kula mankampani amangaki njalo ke nxa sikhangela amazwe akhona sokuthiwa i-Australia iyabuya kuzobuya le-European Union into ezinjalo ako sibonga ukuthi fahlafahla khonapho.
Kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka ilamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF kuka 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time okokuqala lebelesikhathi sengibuye kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade fair alamazwe amaningi kufana nale esizayibona koBulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a first take sonke so siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamashumi amathathu nantathu 33 ababukisayo amakhampani nxa sibala kwabana sithi 27 countries uyabona ngani engxenye ngamazwe yi-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawa nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa siyaqalisa siphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Ye, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollar $3 kumbe 39 ZiG i-currency le entsha 39 ZiG abadala abangena ngo-$5 kumbe 65 ZiG kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngaba public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika zelithoniswa eNew York icala elethesiwa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu zamadola $130,000 esivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathuthisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawulwa kwakhe unkosazana Daniels. Kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abeReuters babika ukuba umnumzana David Pecker, umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyangazani
ngube ngokuqala ukunika ubufakazi emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoke lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakama-lawyers akuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azizamileyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke. Kuyaqala sibili ukuthi kuza uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa. Konoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America, lokhu kwadabuka i-America kuyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe, ngaphandle kokuthi akhutshwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hayi mbona ngathi kuza mthinta kancane.
Ye, abantu ke kanye kulabanye phela abathi loko icala langkhona leli liphongudingwadingwa nje, akula lutho la uyakhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena la kwesi sikhathi uyazithengisa, ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena uthonisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angawenzanga ukuthi abhadale ama-taxis kumbe akhulume konke akubalakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxis. Angikhona ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje
khonokho lakho yiko okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi ha kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonokho abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angaze akhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lowo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwele Melika, sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansila kobulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegciwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 uDokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane yethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le eyokuthelelwana and emikhuhlane nene ukuthelelana I think ophezo wayo yonke yile esibiza sithi HIV le ecini yenza umthebele AIDS
uqhubekela phambili uDokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa emikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
na olumhlophe silazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyandile ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihlezi ithule zizi nakuqakathekile sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana nje abantu ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo Solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegciwane lengculaza kwabasakhulayo
inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegciwane le-HIV kukhanya ngalabantu abaleminyaka yi-25 to 49 years kulokhu kubangelwa ukuthi le minyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebegcina besenza behlangana labantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane okuthi abanye abantwana bayabeuvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumashumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi kwezenhlalakahle kazulu uthi ukungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenza i-premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnenginengi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022 inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze batshate kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini okubizwa kuthiwe i-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labacebisi sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hathi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku
Ngokwesikhathi khona manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakhela ama-South Africa ama-RDP houses for free, bakholisa 350 bahola bokoko kwabantwana onke abakhubazekileyo. Akulamuntu ohluphekayo, noma ungasebenzi uyakwazi ukuthi istati sempilo sikhona. Lezibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free. EZimbabwe ngaba sile ZANU-PF erigama election eyalela embusweni ebusa abantu ngenkani ebulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela kubi, isimo sibi, akula ama-ambulance emakhaya abantu bathola ngezigula, abanye bagijezwa emabhasini benjalo begula. Into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho, kodwa kuthiwa libandla libusa wasirebet independence. Mina abantu bemakhaya especially nelisakhole ukuthi ZANU-PF podcast ipati ezalinceda kumbe liyagula emakhanda liphilanga kahle. Ngiyabonga ngomasinga ngobulawa ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba, cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani ekhaya, sanibonani Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, ngizaphawula nge-black market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo, angeke izisebenze ekhaya as long kule black market. I-black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani njengamamafia we-gold la yiphi expose. Isizathu bakithi esenza ukuthi osiphathele nibe ngaboni iminyaka neminyaka, isizathu esenza ukuthi ingake nje investigate ukuthi kade Osiphatheleni imali bayithatha ngapi. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphatheleni is sponsored by government, kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezinye zanje ukuthi asoze uyibona izethu ze-investigate zesi, kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi hlalani likwazi nje ukuthi osiphatheleni basponsor i-government, reserve bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani?
Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesilesikhathi, kanti kubalwa abantu abanjani? Kubala ama-message abantu ababefake izembatho zezani, asisakwazi phe. Bese sicela ukuthi sicela sitshele ukuthi wenga ukuthi sithe kakhohlwa ufuna uChamsa joine yiphi iphathi elezinto ezwekani, ngoba iphathi yabo ngiyabo yobumbimbinto ogabona, hhayi uChamisa. Bacasha ngomunwe, abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibule lizwe, bangadinga ukuthi uChamsa joinane nabo abe litsotsi la abe tshontshe imali yelizwe. Chamisa is a good guy, ule nhliziyo elozwelo labantu. So you can't support ZANU-PF just because they are saying Chamisa yewa. They know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. Siwenga forget and you die. Linga masela lichonja. Atis nungi na makwapa. Ikuti lay studio ngapa ngesendebe. Ngabe ikuwa neshona si eshona nkumelanga eshona kuyi ukuthi. Zinungi na makwapa. Linga masela lifundbe lichonji mani ngamangu mkondo kwa siti Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7. Linga kotla namhlanje. Ngo-APM ngathi-ke khona manje kuyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZiG. Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elethiswa owaye ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump, obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Sivugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube, kodwa-ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe lixoxe lathi lingene phela emakhasini ethu ajiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele, ungene khonapho-ke uphosele okuphoselayo. Hayi-ke kuhlwile namhlanje, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.